Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 kwenkwezi 2023 Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwama-helicopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe ngohulumende.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa ngohulumende, siyayisola noma ingazibe enhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo, iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhuluma indimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party, besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwama-helicopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi ama-helicopter la ohlobo lwe-Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu $10 million ngayinye. Kuthengwe ama-helicopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Bayenza ngani iZimbabwe abayisiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa yona iyi-2.5 ukuthi ngabe ngabantu okuthi abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedivete imali yangkona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonokho kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama-ambulensi, izimota ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga ama-helicopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi khathesi ufile ungaze ama-ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama-flats landlani kodwa umuntu osuka enkayo umama ozithweleyo senkayo uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kunjani siyibonile i-accident eke yenzakala i-ambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama-priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wawo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqakathekanga kubo baziqakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle ngiyenika imlizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khona pha emsakazweni ukuthi idamu legwayishangane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa nguhulumende. Mina angiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama-helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi akhona ama-helicopter athwala abantu nxa bezigulane. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo nguhulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akulanto enhle esifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred siyazizonda thina njengabantu kasiziqakatheki. Futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sokwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le michina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela uthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona so izinto eziba khona nje zena ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo uqo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi beyona bebengathola ama-helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama-helicopter achiphileyo esingalinika wona kodwa sebekhuluma kathesi ngokuthi ama-helicopter la adurile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho and futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ungaze kutshintshe uhulumeni kube ngolo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje and into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe iattitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikhansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikhansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF. Ukhansila Sinikiwe Mutanda ungumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulikhansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegcile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo wayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
I-challenge eyinye sesisiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana, which means the thing izibi lezi kulidoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ingakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo, baphomba ku-create ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthose kuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Sike saba lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state mama uJudith Dlamini, saphatheka labo Minister of Tourism uBaba Ndlovu, but at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lonalolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalungelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingofeze fanelise ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babanda yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu, and nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sithothe amalanga engathathwanga. Kube nabanye abathengisa izithebo, kune banye abathengisa ini, udoti wonke wona lowana usuka angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebefuna ukufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika beyefinyelela ukuthi bathengisele khona ngani. Utrying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini than not e-CBD. Sesingcenye nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu abe maningi, ngoba kathesi kunje kunje sebechayisile. So kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isamithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda okaward 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. MC Express. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kuqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tazo mtsibu njani njandoke ay basazi bo esletero lokuzina ugawule lapha abantu bahumanayo lapha u president okunuka umuntu ubizimbabhela president wangathi president obusizwe ngenkani ongakhethwa ngabantu wakhethwa ngubani u president wakhe lo othi ngupresident osikhulumela ubumbulu lapha president wakhethwa ngubani nje wazibeka yena wabekwa ngamasocha waphinde wabekwa ngabomalaba laba bangani bakhe labo chikupa kwayena umgabe kazange wakhethwa ngabantu waziveka ngokubula olobhala kurobho nkomo bibulala abantu ngegugurawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhla aba lo president ozakhethwa ngabantu manje akula president awusimbhuruzela lo
salibonani kwistudio 7 nami hayi ngingulunga ngisetsholotsho ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisana ngelezani nsuku kusafonelwa na kusho ukuthi nje hhayi beloke ngimlandeli nje njalo nje kuzofika manje nami ke ngihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hhayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime mazonzo nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseka kwabo khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi yasekuthulela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizusapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngithithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga
Hello Studio 7 ngiyabingelela mnobingelelayo yongiwumabutho isizalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mna ngokubona kwami ukhetho lwaseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident wethu Emmerson Tambo mna ngakho ungenela phana ngamandla ebukutho njalo iZANU-PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle ukuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bengumongameli oqotho bemelithi abambe item yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo efuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelane umkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela amafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenze le-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka yalo le nto yabo gawulele lokhu befikeli lokhu zeni ububi abantu bathwele nzima ifila iZANU-PF ibikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjani abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Afrika elilama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU-PF uZANU-PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into nezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 Salvone, Kinesia, Conale, Zivuno was very sure would you like a message. Best check it out. We got to Nango Gazatin, my Johnji called Lina Lidu Agala Tala as it was right. Sacred this cousin was. The father Labodis sent a Labodis friend to squash with Nango Queen Zara and Lapa. In 21 late, little in Alabana will approve Lucas, which I've read. Abantu bonke babone manje ufuna ukubona ufuna zibone awuhlale zilokhu hayi vulani kustudio la vulani lisivule lisivule vulani into icaca litshengise abantu lingawu-check-i esayidini khombana abantu qiniso studio umsebenzi we-studio 7 vulani into ezibonakalayo siyabona
studio 7 studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle iZANU-PF namhlanje lokho kubuse yona ubuse yena umnanga kwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ama-election sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu bezanu-PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right batshontsha i-diamond batshontsha i-chrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo job sakhala ayesulwa amacala sibonile abantu bezanu-PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa echikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wena umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu bezanu-PF banamanga waye benamanga bantu bezimbabwe ake livule namehlo ake nivulene amehlo libone izinto ezimbi lingalalela uJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwana uma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
salibonani basakazi we-studio 7 yandibingelela labalaleli ngithi balandele betriple c asikhuthala neni linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano we-ZANU-PF abantu be-ZANU-PF bafuna uhlala imithi qoca abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina i-triple c abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hhayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele silabantu bethu ku-ZANU-PF I think uziyambi ziyambi kukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla le-ZANU-PF selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo selikutriple c hhayi ube ngaqambi imanga uziyambi ziyambi kanti esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi i-information iphume kibo wafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-triple c bengaze bebe bezojoyina i-triple c into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebuye kumarali akula nto ekhulunywa kumarali ku-triple c ungathi ungena igroup ye-triple c awusozithola i-secret ungathi ungena i-meeting ye-triple c awusozithola i-secret into oyithola kuphela yokuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobhilaza abantu ukuthi bavote abantu bengaze bethi i-triple c kayikhampeni i-triple c kayikhampeni emathabeleland yes kuseseweek but emashonaland i-triple c simochi and ngimzwile futhi uziyambi ziyambi esithi khonakhona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayile ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa beyithola abantu abayi-5 kodwa bezanu-PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hhayi la kuzanu-PF i-change iyafunakala kumele bebekwazi khonokho so abezanu-PF abaqoqayo vele baphuzile thina sivele sila bantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazafa bayidopa ababuye laba bezanu-PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-triple c even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngomnyaka ka-2003 ele-Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele-DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele-DPRK DRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali. Inhlanganiso zomhlaba ezigoqela iUnited Nations leEuropean Union zethesa izijeziso zenotho ele North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali luqhubekela phambili. Ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo ele-DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama-sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo ele-DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugatsha Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu $5 million kulo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQueen Guoming bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, Wu Ho-yoy, Lo Sheng Hung-man. Uwu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende weDPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali uUnder Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende weDPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuyonalo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika, ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Oh,
intombi endala Amanda Black ovela ke eMzansi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwamahelikopta okwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye kodwa abanye bekwemukela. Ikhansile yakobulawe ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.